imithetho iveli khona mfowethu yokuthi nxa kuhlukuluza uZulu kubulawa abantu ngezikhathi zekhetho. Imithetho yakhona iveli khona ukuthi umuntu yakwanisa ahanjiswe ku-ICC. Kodwa ukuthi indlela zakhona zingathi zilukhuni kancane. Uyabona vele kusika ngesikhathi sekugukhura wondi kuze kube fika ukhetho ka-test 2008 abantu bebulawa laphana. Mbona hathi vele kwakule mithetho, ule mithetho eveli khona ekwanisa ukuthi umuntu ahanjwe ku-Hague. Kodwa nxa kuthiwa khona bangasayina bathanjiswa ku-Hague, ayimbona ngathi ukwethuka nje, kodwa vele imithetho yakhona iveli khona.
Ngokubona kwakho pho, kungani uhulumende weZimbabwe engafuni ukwenza lokho?
Iqiniso phela ukuthi bengakwenza, bayebezibeke egcekeni. Kodwa nje mayisitshutshu engxenye baphonga ukuthi bona kungcono singasayini kwindlela sihlale sivele sisafe. Kodwa umsana lo ongasayini ngilokhu engisithi mina imithetho yakhona iveli khona ukuthi nxa uvele ungumuntu ovama ukuhlukuluza umuntu, angikhole ukuthi i-Syria yasayina khonokho mina, angikhole ukuthi i-Libya yasayina. Kodwa ababehlukuluza uZulu wakhona babevele bedingwa yi-ICC. Iwesaba nje, kodwa mbona ngathi vele akutsho lutho, imithetho yakhona kayitshozi vele isebenzi.
Uthi njalo uGoldart i-ICC kumele ihuge amazwe afana leMelika ukuthi lawo abe yingxenye yawo ukuze ithole isisindo. Uthini ngalokho?
Yeah, iqiniso phela ukuthi siyazi ukuthi kule minye imithetho eqondane lamazwe la avele elokuyanga. Kodwa leli lingaba liqiniso ngoba kule minye kulamanye singathi ngama-protocol, singathi nje nge-environment, nxa i-America ingasasayinanga kukhanya kuyalulaza. Kodwa nje kungaba liqiniso nje ukuthi labo bengangena khona phembizeni yakhona, kungenza ukuthi kube lesi sindo, kwenzela ukuthi kube le-voice engaliqinile kumthetho yakhona.